umbofu uqoqosane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobha leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngeziphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe kuqala. Umhlangano kampofu leziphepheli obongokuzwa isikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami bacela ukuthi ngikhathi esimuwe ekhaya kulungile, kungcono kungcono babuye sizokwakha iZimbabwe sizonke. Bavumile abaningi bakhona kodwa abanye kade bethala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuye ekhaya basoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapha. Abanye athi sifisa ukuthi khona bazatshela ukuthi bangancediswana ngokuhlaliswa banikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungelokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sinitheka sasilandanga ukukhuluma ngezombangazwe ndizokhuluma abantu bakithi ukuthi njengoba sesisempilweni entsha lokuthi sabona new dispensation kufuna ukuthi sisakhe elizwe lethu ndawonye futhi sonke labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthiomvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Iningi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli lwaludlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla le-LPXA le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngize lo mhlangano lo baba nominista we-defense uphathi defense and justice uMinister Khadi noMinister Bashu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengalamaphepha njalo bengathi bahlukuluzwa nxa sebethola izimali zabo bahlukuluzwa futhi nangabaqhathi babo. Konke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezo ezithi zingazibuya ngapha zibulawo sathi hhayi akumelanga zekwezwe njalo.
ELeBotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo iyazihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NgoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSavron kweleBotswana.